mina ngibone ngani kubi kakhulu ukuthi umuntu ahlukuluze egqoke iyunifomu. Obaba siyasibabone begqoke amashoti, asikaze sibahlukumize lathi sibajwajwamulelane sithi nangu nangu laye unqunu sidengisa amathangazi. Okuba kubi ukuthi ngithe ngigqoke leyo miniskirti wabonani. Nxa konke sokusegcekeni yikho kubi. Kodwa mina abantu engangibabone begqoke izigqebhezane lezo kuyabe kungakhanyi lutho, umuntu yabe ezidengisele amathangazi akhe. Angiboni kuluhlupho sibili. Umuntu uyazigqokela lokhu afuna ukuzigqokela, antshi uthenge ngemali yakhe ayisebenzele nzima. So kukuyo ukuthi agqoke.
Khona ngapho eGwanda lilalo yini udubololo?
Hayi, eGwanda angikaze ngizwe. Hayi, angikaze ngizwe sibili ukuthi kumbe kulomuntu ongabe edatshulelwe kumbe amjwabulelana. Ngiyambone nje abantu bezigqokele izigqebhezane zabo bezihambela. Yebo hamba abantu bangamkhangela bethi ugqoke, kodwa hhayi akukaze kube nokuhlukumeza sibili. Olokho enjalo kubuzwa kuthiwa kuyenzakala kubogodini koBulawayo kumbe khonale kubo-Copacabana eSoweto eHarare. Hhayi, lapho eGwanda akukaze kwenzakale njalo.
Lanxa kungaze kube lokutshengisela okufana lalokho kube khona eHarare, kube lemfundiso njalo, ubona kuphela yini ukuhlukuluzwa kwabo mama ngendaba yezigqebhezana?
Mina amboni, angiboni sibili ukuthi kuzaphela. EZimbabwe vele lapha sesijayele ukuthi amalungelo abantu ayephulwa kakhulu. Sengingasabali lalona leli lezigqebhezana ukuthi umuntu azigqokela afunayo. Akwenzakali lutho ebantwini bona lapha bephula amalungelo. Kuzahlala kunjalo vele, abantu bazazigqokela izigqebhezana, abantu babachaye kumbe babanqunule. Kungabi indaba zomuntu vele, abantu kuzaqhubeka kusenzakala. Ngoba nxa ngikhangele lamapholisa angikhona ngobaba, engxenye labo nxa ususuyabika ukuthi hhayi ngale senginqunule. Bethi ubuvele ugqokelani isigqebhezana, lina bomama livele liyahlithi. Amboni mina ukuthi kuzaphela. Yebo kambi, kodwa amboni ukuthi kuzaphela.